kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nangu umhlonishwa esixoxalayo lamhlanje.
Sanibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism basebenzisa benze yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngasengibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eluluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo abasafundayo amabhuku alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lama sunhead lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke abayabewelwe ngumkhuhlane wecancer esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, ababa babeswele ama sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholi. Sibathengele imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale albinism eZimbabwe si-9753. Omama yibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba-ke bebe sebethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama-groups njalo ama-office zethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu abehamba lo mntwana elangeni engamgqokisanga ingwane ecabanga ukuthi engxenye umntwana vele unjalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abazali abacina sebedivosa, sincenge umphakathi ukuthi lawo nxa usiza ukuthi kule nto yabantu abale-albinism kumbe kulama-workshops koze la uye kuzwa kwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa yinto enjalo awusoze utshaywe luvalo, uyabe usukwazi, uyabe usu-understandile ukuthi uhamba njani. Njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicitshe ama-cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu ole-albinism uyaphola nxa lo mkhuhlane. Abanye bathi ungachawula umuntu ole-albinism uyaba le-lucky, abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenzisa njani. So we need to end khonokhana, singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ubulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemigoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle, ama-resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka ku-BIM, but asibo bonke-ke abafakwa ku-BIM. Abazali kumbe ama-guidance ahlala nabantwabo nawo baye bethwele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale lesikolo, ngapha isikolo sakhona sabe sikhatshana ilanga liyatshisa, especially emakhaya. Sesisiya-ke ku-health, yikho lapho-ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa nge-cancer. Abanabazali abasesikhiweni singathi bangcono but emakhaya, and njengangapha ku-cancer umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dini better dini kumbe hhayi nama-sunburns ungabohambela ngeni kuqala nje kungokuyiqhubu nje okuwomileyo kuyaqala kudle phakathi. Ngabona sowuphumele phandle kwishinye isiphakathi sowuqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele-albinism engafika engani lokungamaqhubu okungani akuzwakali behle bemkhangele i-cancer yakhe kuhle kuthithwe kungasayikhathana.
Leyo-ke kuyingxoxolo ngunkosazana Mavela Shuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela amalungelo amalungelo abantu abaphila nombala omhlophe osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-Albinism Connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.